siyabonga Sandra lo Chris lichona njani Zimbabwe omuhle yikudibana kuhlelo lwe Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 22 ngoNcwabakazi 2014 silethulela uhlelo lwe izindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamili inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Abala power yokuthi bangazama ukuthi bantshintshe izinto. Ngibona ngani mina sokutshengisa ukuthi sebekhathele, sebebona ukuthi akuhlelani indlela yokuya phambili. Ngicabangela ukuthi mhlawumbe basijoyise izimali le nsesorala zenu ezikuthi baqhubeke besebenza kwezombusazwe.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uthi ibandla lakhe kalisoze liphatheke kukhetho nxa uhulumende we-ZANU-PF engalethanga inguquko ebonakalayo kwezombusazwe.
Kunabanye abathi hashi isiko kalilandelwanga, abanye bathi hashi ithombo kulandele isiko. Bavumelani nabazali, ngalokho-ke idala endlalo liyathatha lisiwe ekhoti. Ekhoti lapho-ke kuzabuya abantu abadliwe ngesiko.
Ekuqhubekeni kombango wesikhundla senduna umoyi uChief Khayisa Ndiweni ukugcotshwa kwendodana yakhe yokugcina umnumzana Nhlanhla Ndiweni kwesuliwe lamhla njalo imuli yakhe ivikwa ibuthene entabazinduna ihlaziya lolu daba.
Owayengumongameli weMozambique umnumzana George Mchisano uthi inkokheli yamazwe awezwekazi le-Afrika kumele ifunde ukuchiya umbuso ukuze uZulu athole umbuso okhululekileyo njalo kunanzwe amalungelo oluntu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uthi ibandla lakhe kalisoze libe lisaphatheka kukhetho nxa urhulumente we-ZANU-PF engalethanga inguquko ezwayo kwezombusazwe lakundlela lolu khetho oluqhutywa ngayo. Ekhuluma le ntatheli zindaba eHarare namhla uTsvangirai uthe isinqumo lesi sithethwe lidale lebandla lakhe ele-National Executive ngeviki edluleyo. UTsvangirai uthi njalo bafuna kuhlelwe uluhlu lwabalelungelo lokuvota olucacileyo oluza kwenqabela ukuqilibezela kukhetho. Uthe njalo ibandla lakhe lizasekela bonke abalesifiso sokungena esitaladeni bekhonona ngokwehluleka kweZANU-PF ukulungisisa umnotho ngoba kulilungelo likaZulu weZimbabwe ukutshengisela ngokuthula ngaphansi kwesisekelo sombuso esitsha. Uphinde wanxusa bonke abaphuma kubandla lakhe ukuthi baphenduke. UTsvangirai uthi abalesifiso sokuphenduka kwe-MDCT bavunyelwe ukuthi benze lokhu inyanga le ingakapheli. Sixhume isiphathamandla se-MDCT umnumzana Abednego Pepe wachasisa okunengi.
Engithanda ukukuchasisa ukuze sifike kusosana leso sinqumo esokuthi sithi thina kasoze siphatheke kukhetho-ke olungaqondanga, sifuna ukuthi sikufake sobala ukuthi into kuthiwa lukhetho yimpikiswano phakathi kwabantu abadlula umuntu oyedwa. So nxa kule mpikiswano phakathi kwabantu abadlula umuntu oyedwa, kufanele ukuthi khona labo abantu ababe bephatheke phakathi kwempikiswano yangikhonane leyo kumbe ngithi umjaho wangikhonane leyo bavumelane ukuthi bazagijima njani, bazakwenza njani, bazadlala njani leyo mdlalo. Kuyafanana ke lokhetho. Ukhetho nxa sisiya kukhetho kufanele ukuthi wonke umuntu akhululeke ukuthi enze isifiso sakhe, engazange afuqwe ngomunye umuntu ngamandla, engazange abanjwe ngomunye umuntu ngamandla, njalo engazange atshontshele ilungelo lakhe ngomunye umuntu. So sikuthi thina okufanele kwenziwe izano abakufanele bakukhangele ukuthi yebo ye bathe bona sebetshontshe ama election bathi bayabusa, ukubusa kuyabehlula ngoba ilizwe nanti limithi manje zonzo siyalibona. Sesithi thina hayi kungcono ke nxa lingafundi konke lokhu ukuthi kona linceda ngabanye ngembono yabanye abantu, kungcono-ke kulungisiswe ezokhetho ukuthi nxa sisiyangena ekhetheni singene singabantu abalinganayo ukwenzela ukuthi abantu bavote bekhululekile, kungala muntu ozabatshontshela ukhetho njalo kungala muntu ozababamba ngamandla ukuthi bavotele ingabe ngawuphi umuntu. Yikho esikhuluma ngakho lokho.
Ingekela iZANU-PF ukuletha inguquko elifunayo baba Bebe, kusho ukuthi kalisoze lingene kukhetho luka-2018.
engingakutsho lapha ukuthi irevolution baba nxa isenzakala kulama strategies lama counter strategies okuza kwenzakala lapha ukuthi kona thina esikujongile ukuthi kusukusela kathesi esiza kufuqa sikufuqisise kakhulu kusiyafika u2018 ukuthi kulungisiswe indlela yokhetho ukwenzela ukuthi kube lokhetho olukhululekile olokuthula eZimbabwe ngezindlela ke sithi na ninxa ukuthi siphakathi kwerevolution siza kwenza okungaphansi kwamandla ethu wonke ukuthi sikugcwalise kumbe kugcwaliseke ukuthi iZanu PF iye kukhetho oluqondile oluzavunyelwana ngumuntu wonke.
Umnumzana Bednico Pepe isiphathamandla sebandla leMDCT. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani mina lokhu kutshengisa ukuthi uThangirai party yakhe isifike esibhakeni sokuthi isingasebelungisela njalo sebekhangelela ukuthi engxenye umsebenzi wayo sungaphela. Ngoba phela nxa iparty eyenza ngezombusazi sithi hayi ayiseyi kuphatheka kwezokhetho loba sokutheni ngaphandle kokuthi kuze kwenziwe kufunayo, yona lona ibandla langikhona lingekho embusweni ukuthi likwazi ukuntshintsha izinto kumbe singathi ngesikhiwa kathe sithi they have no bargaining power, bala power yokuthi bangazama ukuthi bantshintshe izinto. Ngibona ngani mina sokutshengisa ukuthi sebekhathele sebebona ukuthi akuselani indlela yokuya phambili. Ngicabangela ukuthi mhlawumbe bahlujoyise izimali lento esifanalazene ukuthi baqhubeke besebenza kwezombusazwe.
Ukhuluma njalo ubaba uThangirai ngokuthi labo abahlamuka kubandla lakhe bavunyelwe ukuphenduka, othini ngalo?
Ngibona kuzima kakhulu mina ukuthi anxe ngabantu esithi baphenduke kubandla lakhe ngaphe sithi hayi kakusekhuphe asoke siphatheke kwezokhetho eziyizophele zibambe indaba zombusazwe. Kukanti ke abantu abaningi-ke akade bekuphathe kubandla lakhe bona bathi sebesuke bahlamuka bebelanda khona ukuthi ibandla lakhe vele ingani liyanda ukuphumelela kwezokhetho. Ngibona ngani konke lokhu nje kuyikudlala ngesikhathi kumbe sithi kudlala ngamazwi.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ekuqhubekeni kokubangwa kwesikhundla senduna uMoyi uChief Khayisa Ndiweni, ukugcotshwa kwendodana yakhe yokugcina uMnumzana Nhlanhla Ndiweni kwethuliwe lamuhla, njalo imuli le ibikwa ibuthene entaba zinduna ukucubungula lolu daba. Umthethwandaba waphezulu kobulawayo ugcizelele lokho izolo. Indodana kaMoyi uMnumzana Ruben uMnumzana Joram Ndiweni ukhweze kulumthethwandaba isicelo sokuthi kwesulwe ukugcotshwa komfowabo ukuthi athathe isikhundla sikayise owabhubha ngomnyaka ka-2010 ngoba kunguye osifaneleyo nxa kulandelwa amasiko esintu njengoba elizibulo likaMoyi. UNhlanhla ohlala eNgilandi ubikwa esanda ukufika elizweni ukuthi azothatha lesi sikhundla. Umfelwakazi unkosikazi Agnes Ndiweni ubikwa esithi umkakhe wakhetha uNhlanhla ngoba embona efanele ukukhokhela abantu nxa eqathaniswa lomne wabo olesimo esingakhwabithekiyo, njalo lokhu kwakuyisifiso somkakhe wasikhuluma engabhubhi. Kodwa uJoram uthi uhulumende kalandelanga isiko lamangoni ngokugcoba umna wakhe, njalo kuyikuthi kasifanelanga lesi sikhundla eyakhe ingqabutho uMnumzana Mhlambezi Ndiweni nguye okufanele abe yinduna. Ezinye ingcwethi kwezamasiko zisekela ingqabutho kaMoyi, kodwa ezinye zithi amasiko ayaguqulwa nxa kudingeka. Ingcwethi kwezemithetho uMnumzana Kucacaphulu usichazisela ukuthi umthethwandaba ungaluphatha njani lolu daba.
Ukuthi umthethwandaba uye kubona ukuba isiko lalaba bantu abalwayo lilandelwe yini ekufake ekukhetheni induli. Kunabanye abathi hashi isiko kalilandelwanga, abanye bathi hashi uthombo kulandele isiko. Bavumelani laba bantu. Ngalokho ke indaba endlalo iyathathwa isiwe ecourt. Ecourt lapho ke kuzabuya abantu abadliwe ngesiko ecourt, babuzwe ecourt ukuthi isiko lithini. Batho lapho basabota ngameno masa basabota kuye kule lana futhi uhlangothi. Ecourt ibisilalela ibisiphumake lesinqumo ekugcineni. Umthethwandaba ngaphonge ukufaka nje lokho abakufunayo. Umthethwandaba udinga ukuthi amasiko athini. Ungasho ukuthi amasiko athini. Umthethwandaba uzafaka isinqumo ukuthi amasiko alandeliwe kumbe alandelwanga. Nxa engalandelwanga kuzinga ukuthi hayi hambani liyelandela amasiko. Kodwa funa kayikhathana. Umthethwandaba ngayisiyo. Se-constitution yenhlakathesi.
ungaphinda phela iconstitution yakho zabona ukuthi kukhona i-section i-chapter ekhuluma amanganeezamaaaukubanazikule ziphathe njani ababhale i-constitution bathi izinto eziphathelane lama-traditional leaders khonokho-ke okufaka izinduna ukubeka izinduna kusenziwani la kulokuxabana kumele kwenziwe kulandelwa i-constitution okuzi ukuthi kumele kuyo ku-council for traditional leaders yiyo okumele ibakhulule laba abantu ababhabana so ukuya ecourt aleyaulami yikuphosisa ngaphandle kokubana besiye high court besiyamisa kuphela ukudotshwa kwaleyo nduna suka lapho kumele baye ku-council for traditional leaders according to the constitution
labo abesintu imthethwandaba angabadinga ukuthi bechasise kuhle ngamasiko nxa kuyukuthi bathatha uhlangothi-ke
mina bangize ecourt ziya ukuthi isiko kalilandelanga abantu abazonisekela ekuthini isiko kalilandelanga zadinga iy'misi zami nokana laye engiphisana laye uzadinga ezakhe bese siyakhulunywa ikhothi ke iyakwazi ukuthi ailalile abantu ibone ukokhuluma iqiniso ngubani othi hu ngubani
lo umnumzana kucacaphulu ingcwethi kwezemthetho obekhuluma ecingweni le-studio 7 ekobulawayo
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la kushortwave 4930, 12080, la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abantu abahlala eNsiza endaweni yesiwaze lembondweni bathi ukwakhiwa kwedamu kanye lensimu zokuthelezelwa bephathiswa inhlanganiso yeWorld Food Program sokwenze banqoba indlala evame ukubahlasela nxa izulu lingananga kuhle. UNothando Spanda usibhalo ludaba.
Izakhamizi zakulindawo esemangweni ongani kuhle izulu sezileminyaka zikhala ngokusilela kokudla kanye lokusilela kwamanzi ezifuyo. Ngomnyaka ophelileyo izakhamizi lezi zabhalela inhlanganiso eziphathisa uzulu iWorld Vision yabacelela usizo ku-WFP eyiyo eyaletha imali yokwakha idamu embondweni kanye lokudinga impompi zamanzi zokuqhelisa insimu yokulima eSwaze. Umnumzana Beth Nikochuma oweSwaze uthi lapho ababesikha amanzi bekungasela lutho ngenxa yokuthi bekungiyela mduli wedamu ukuze amanzi ahlale kodwa bekuthi izulu lingana kuphange kube ludaka olungagcini manzi njalo izifuyo zabo zibanjelwe zidinga amanzi okunatha. Uthi i-WFP yabaphathisa ngempahla eyayidingeka ukwakha umduli, ingcitshi ezabafundisa ngokuthi lumsebenzi uqhutshwa njani kanye langokudla ngesikhathi besebenza kuleli damu.
Njalo esikunandelela ulwazi esesinalo solulukhulu kakhulu. Ngoba sasingakwazi thina ukuthi amatshe lawo kumele ukuthi nxa senza i-stone pitching swajayi angeke siqale sarama. So now sesilakho ukuzenzela singaphiwa singaholiswa sesizenzela njengezakhamizi sesifundile.
Unkosikazi Sifanele Moyo olima kulindawo ephethe izivande lapho kulinywa khona ukudla okwakha umzimba ama-nutrition gardens uthi abalimi ukuthi badle kuphela kodwa bayathengisa okubapha imali yokubabhadalela abantwana indleko zesikolo. Wengeze esithi izivande lezi seziguqule impilo zabo ngoba sebefundile ukuthi balakho ukuzisebenzela banakekele abantu ababo baphinde benelise lokuphathisa labo asebekhulile labaswelayo esigabeni sabo ngokulima lokhu lokumelela ukuthi bazakhangezwa zinhlanganiso ezivela khatshana bese belala ngengqweqwe zomlomo lapho zingasabuyanga.
Sasithengise sizuze imali eyokuthi sizuze lathi amasephu emakhaya, amasawudi emakhaya, okuncinyane sithathe lakho futhi siyobhadalela abantwana esikolo. Ama-primary kasihlupheki sibili ngelokhu zenini ngokubhadala, siyazibhadalele sibili. La isekhendari kwesisikhathi nxa ngakwe ukuthi ulime kuhle amatamatisi akho uyawathengisa umgqobo $10 uphinde uphinde uyakwanisa ukubhadalela umntwana ngoba yi-$30 i-school fees ngethemu emntwaneni.
Umnumzana Bafondiweni oyisakhamuzi Uthi kuqhakathekile ukuthi zakhamizi zazi ukuthi lapho zithola unqedo injongo yokuthuthukisa impilo zabo ngoba inhlanganiso lezi ziyachiya lokhu ezitheza kwakha. Uthi insimu lezi zokuthelela kanye lamadamu la ayilifa labo lezi zukulwane. Kungakho kumele uzula sukumele phezulu lapho ethe wathola inhlanganiso ezilesifiso zokubaphathisa.
Njalo into esinye sesifundile ukuthi manga kulomuntu noma idona ezosincedisa. Ayisincedisi into ezabuyithatha ihambe layo. Into le isala sustainable. After that sisincedisile. Sesikunanze ukuthi fanele siyiphathe kahle lento ngoba ivele ingeyethu ayisiyo yabo bona ikhamba ukuthi basincedise kuphela ukuthi siyilungise lento kodwa ivele ilungiselwa bani thina bona bahamba bengelalutho.
Umnumzana Thompson Phiri okhangela ukuhanjiswa kwembiko kunhlanganiso ye-WFP uthi sebeguqule indlela abasebenza ngayo kusuka ekupheni uZulu ukudla kodwa khathesi sebekhangelele ukuphathisa uZulu ukuthi abe lempahla azasala layo imphathise sonke isikhathi lapho kuthe kwaba lendlala kumbe izulu lingananga ngendlela. Uthi amadamu la insimu zokuthelelwa kanye lempompi lezi zokuthelela zisala ziyimpahla kaZulu wakuleyo ndawo oba nguyo lomlando wokuphatha impahla ngendlela. Lanxa izulu line kakhulu nyakenye iningi labantu elilimayo kanye lezifuyo sebebhekane lokusilela kwamanzi ngenxa yokuswela amadamu kanye lezinye indlela zokulondoloza amanzi lapho izulu lisina. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingunothando Spanda.
Waye ngumongameli weMozambique umnumzana George Mcheese sanuthi inkokheli yamazwe awezekazi le-Afrika kumele ifunde ukuchiya umbuso ukuze uZulu athole umbuso okhululekileyo njalo kunanzwa amalungelo oluntu. Uchisano wethulela umbiko lamhla eVictoria Falls evula umhlangano wamagqwetha weSouth Lawyers Association oqalise izolo. Uthe enye inkokheli ifuna ukufela ezikhundleni okwenza ukuthi kube lokuningi okuhlupha amazwe awezwekazi le-Afrika okunjengokufumbathisana nxa uZulu edinge okuchiyeneyo kuhulumente. Uthe lokhu kuhlukuluza abantu njengoba kuyabe sokumele abehlale bele mali ukuze bathole usizo olungabhadalwayo. Uchisano owayengumongameli weMozambique kusukela ngomnyaka ka-1986 kusiya kumnyaka ka-2005 uthe waziwa ngokugoqula isimo elizweni lakhe elibukwa ngokwenza ukuthi uZulu abe yingxenye kahulumente. Umhlangano lo ophela kusasa olesihloko esikhangelane lamalungelo oluntu njalo lokuthi okhulumende kumele basebenze ngendlela efunwa nguningi. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Lizwe Jamela omunye wamagqwetha adlula amakhulu ayisithupha i-600 abasemhlanganweni lo.
Hayi umhlangano ohamba kuhle sibili namhlanje besisenazo isikhulalo sibili. What about sending firstly in the morning of the two speeches by owaye ngumongameli weMozambique uMzana Chisano Minister wethu weJustice ukamnangakho.
Yes, ngathi ke utheni uChisano emhlanganweni lo?
UChisano nje bekhuthaza indaba ye-accountability leadership and the state of rule of law. Also bekhuthaza again ukuthi nxa ungumongameli uyafika isikhathi besana nawo kuthi ukuthi hhayi lawe hhayi sokufuna ukuphumula kuneka lawa abanye isigodi ukuthi begijini besiya phambili lama-ideas amatsha and nxa uchiye ukubusa kusho ukuthi hhayi awusakwanisi but kutho ukuthi nawe sofuna abanye lama-ideas amatsha ukuthi nawe uqhubeke phambili.
Ye, so uphinde wathini okunye nxa usakhumbula sibili?
Bekhuluma khonokho ukuthi ngasahele lokubusa kubuswa abantu okusho ukuthi kufunakala kube ne-accountability ebantwini. Akusoze kube kubusa nje ngokuthi uyakugijimisa amandla but kufaka inhlelo and ube accountable entweni zonke ozenzayo ukathi akawuphethileyo.
Lina likubone njani khonokho okukhulunywe nguChisano?
Hayi siyakwamukela sibili ngoba ngasikhangelela umuntu isikhangelela umuntu njengoba kuchisano phela ngumuntu lana ukuthi nxa ekhuluma lawo uyalalela nxa ukhangele i-fact record like ukuthi wayenzani eMozambique in 2007 ngakhumbula ukuthi owareceiva i-prize yemo Ibrahim ekhangelana nendaba ze-leadership and democracy wabona ngathi ukuthi ngumuntu lana ofisindaba ezinjalo so ngumuntu ukuthi ngaye ngavula umlomo lawe ukuzulalele yenze into ekuthinte ukuthi abantu ama-leaders ethu wonke i-Africa kumele nawo bekhangele bekhokhelayo kuyo ukuthi bebayenza into ezenzelayo.
Lo umnumzana Lizwe Jamela ubekhuluma le-Studio 7 ese-Victoria Falls.
Usomabhizimusi wedolobho le-Chicago ngapha kwelemelika ugwetshelwe ukuhlala ejele okwenyanga eziyisikhombisa ngemva kokutholakala elecala lokwenza umkhankaso wokuthi uhulumende welemelika esule izijeziso zenotho ezafakelwa umongameli Robert Mugabe labanye bakhe. Umnumzana Price Asiel Ben Israel wayethenjiswe ukuphiwa imali engamadola ayizigidi ezintathu lengxenye $3.4 million. Kodwa watshela umthethwandaba ukuthi waphiwa imali engamadola azinkulungwane ezifika phose ikhulu kuphela $90,000. UBen Israel wavuma leli cala emthethwandaba kodwa omunye wakhe umnumzana Gregory Turner uyalilandula njalo uthi uzacela umthethwandaba ukuthi ubize umongameli Mugabe azofakaza. Ele Zimbabwe lethulelwa izijeziso zenotho ngomnyaka ka-2000 ngelemelika lisithi uhulumende kamongameli Mugabe kumele alungisise udaba lwelungelo loluntu ukuze lezi zijeziso zesulwe. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe.
Ya iqiniso phela ukuthi embusweni okhululekileyo amakampani labantu bayavunyezwa. Angiboni kule nkinga yokuthi nxa uhulumende edinga abantu bakhe ukuthi balungisise umumo kumbe ibizo lakhe i-branding yakhona. Kodwa nxa sikhangelisisa ukuthi iZimbabwe vele iphansi kwezijeziso ze-America le-West kuyabe sekukhanya ukuthi babe sebesephula umthetho we-America.
Singathini nxa sikhangele khona ukuthi imali zonezi ngazi yasetshenziswa ngenye indlela na?
Uyabona ukuthi vele kugogeka kwengqondo yabo ngoba isimo kasilungisiswa ngokukhuluma ngebizo silungisiswa ngezenzo. Izimali zakhona eziphumayo siyazi ukuthi kulabantu abahlupheka abaningi yabe ithokhwe mukhosi labana lezindawo eziningi izibhedlela ezinye kazilamithi izikolo azilamabhuku ngaye bafaka imali ezindaweni ezinjalo. Lokhu ukuthi balungisisa ibizo ngokukhuluma nje ukulungisisa ibizo kale ukulungisiswa ngokuguqula izenzo imithetho ukubusa kwakhona umbuso wakhona obudlwangudlwangu lolo uqili yikho kulungisisa igama athi ukuthatha i-public relations company.
Kodwa nxa singakhangela ukubana ngesikhathi esedluleyo bekulabanye abafana labo Ari Ben Menashe, singathini nxa sikhangele ukubana imizamo enjalo isike yehlula eminyakeni edluleyo? Kungayithiwani nxa sikhangele kwathi
ngiyithi vele kuyakwazisela vele ukuthi ama strategists ezanu-PF vele kabazwisisi ngoba kabakhangelisise imvelo yakho ukuthi ukulungisa igama lezami sokwehlula ngoba indlela ababusa ngayo ukubhidliza olungelo labantu lesekelo sombuso yikho ukuphambanisa igama hathi ukuthi ama-perceptions. Ngaye bayakhangelisisa ukuthi bangadlalisi imali zikahulumende kumbe imali zama-subscribers ama-members abo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwadi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare.
KuStudio 7 Live Talk lamuhla sikhangela ukuqhubeka kwengxaba ngoza yokuthi ngoba nomela thathe isikhundla sikamoyi induna Khayisa Ndiweni phakathi kwamadodana akhe amabili. Sikhangela njalo ukuthi udaba lobuduna luvele luphathwa njani elizweni.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte lingene kuhlelo.
Ithi waza Friday my darling. Waza Friday umsebenzi ubhokile. Waza Friday my sweetie. Waza Friday ilamba lingomile wena.
Kuliviki kuhlelo Waza Friday uJoseph Njanje weStudio 7 usethulela imisebenzi yomculi osakhulayo uProsper Ndebele yena owaziwa kwezomculo ngegama elithi Pronix. Ah,
Uphronix ule minyaka engamachuma amabili lanye yokuzalwa njalo uqalezo umculo ngomnyaka 2011 lapho asebenze khona le nkampani ethiwa amavula indlela Ultimate Records. Wenelise ukucindezela idlala daily lodwa aletha igama elithiwa I Wanna Be a Champion esebenza lale nkampani lona alethulele uZulu nyakenye. Lo mculi usebenza leqembu elithiwa iHarmonic Rhythms njalo uthi nxa esebenza eleqembu leli uyabetshaya umculo weAfro Jazz ikanti nxa ecindezela yedwa wenza umculo weRhythm and Blues.
Abantu besithi hatsho mthina safunda sonke but usuhlabela ingoma zabo amasalo awufani. Ama sithi okay, since I'm working with Harmonic Rhythm, sizayenza that part of the jazz stuff and mina as Pronix ngizayenza that slightly R&B but ngizafaka this African element.
UPronix uthi ingoma zakhe uzibhala esebenzisa izihlakalo ahlangana lwazo empilweni kungakhathalekile ukuba ngezimayelana lenjabulo kumbe lokuhlupheka. Nango engena enkundleni ngengoma ethi Musukushiya Ikhaya. Lezi nsuku kunzima ukuba abaculi baphathiseke ngokuthengisa imigano njengoba sekwande ukuthengiswa okungekho emthethweni kwemisebenzi yabahlabeleli. Njalo uPronix uthi yena leqembu lakhe baziphilisa ngokutshaya iziginci zabo endaweni zokuzilibazisa.
Nakathesi bemperforma le group ethiwa iHarmonic Rhythms, senza ama-private functions. Next month this is South Africa, something ethiwa Josie Book Fair, Mzansi Josie Book Fair. Last year kwakuhambe uDudumanenga, the previous year kwakunguChioniso. So they say Yimi Pronix and the Harmonic Rhythm. So Sabis Konangale September 15th and the 16th of September Joburg Newtown.
UPronix uqhubekele phambili wathi yena leqembu lakhe bazasebenzisa ithuba lokuyatshaya eGoli ukuba abahle baphawule idlala deli lengoma eziyisikhombisa kuzizalwane zakwele Zimbabwe ezikhona le. Nango-ke iphuma enkundleni ngengoma ecindezelelo nyaka yohlobo lwe-R&B ethiwa Never Forget You. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngingujoseph Njanji.
It was early in the 90s, born in society, where the people were bitter, they lost their other jobs, they're exposed to the poverty. Mama only 18, she had given birth, juggling school and raising me, she was on the floor. I'm thinking about it now, all the things that she said to me, your daddy loves you now, don't you ever, ever doubt it. I was born in so much pain, didn't think enough. You better thank him now before I'll his go.
Ngoba jahala ngithi uPronix ehlabela kamnandi egciba uhlelo Woza Friday isikhathi du olivalelisayo muntu ungamile inkomo
lo sithandekile mhlanga sisithi libe lempela viki enhle.